Endabeni zethu lamhlanje lelo Mike Hobe kubikwa ukuthi kulabantu abafe izolo ngesikhathi uZulu etshengisela emgaqweni emadolobheni amasotsha achaya abantu mahlayana ezindlini zabo abacatshangela ukuthi baphatheke ekutshengiseleni emigwaqweni izolo bekhonona ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Kuvinjwa ubulembu be-internet eZimbabwe lapho abantu abatshengisele khona emgwaqweni izolo. Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sihlaziya okwenzakala eZimbabwe khona manje. Uhulumende uvaliseleni ubulembu be-internet. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo kunombolo esithi +12024650318. Lingakhuthwayo lezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama la ngo-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 la ku-6080 kHz ku-shortwave.